Lomli lochise izindlu ezine stezi esake sasetshenziswa njengeklinika yokwelapha umkhuhlane ofuba iTB eziduzane lerenkini eGwanda uqale izolo emini abahlala kizo bengekho besemsebenzini abanye sebeye kukhefu lekhisimusi. Izakhamizi zaleli dolobho seziswele umansipala weGwanda ngokuhlale sehluleka ukuchitha imililo osekudale ukuthi iningi lihlale lilahlekelwa impahla. Impahla ezithileyo zibalisa imibheda, amasofa, izitofu, amatafula, amakhabothi, omaqandiso, omabonakude lezinempahla eziningi ezendlini. Unkosazana Sizalobuhle Moyo ngomunye wabahlali kulo muzi.
Hayi, mina ngingahamba mangihlale emphakathi ngale nginambona into kuphela. Kwazani mina bengingazi.
Abachithi bomlilo abe-fire brigade bedlulekile ukuthi bawuchithe okudala ukumemetheka kwayo kusiya kwezinye izindlu ezintathu. Izakhamizi ezinye zigcine zincedisana labachithi bomlilo okudala ukukhonona kwabo besithi umasipala waleli dolobho uyehluleka umsebenzi wakhe. Umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo unobhala jikelele wenhlanganiso yezakhamizi zeGwanda uthi sekudingeka ukuthi umasipala athathe lo msebenzi wokucitha umlilo.
So nxa ukuthi vele kuyabehlula, I think the best thing ukuthi beyithathe beyinike over ezandleni zamapholisa under civil protection unit. Sihle sibekwazi ukuthi baba in charge ngefa ngoba lokho kuthiwa kule fire brigade izindlu zabantu zisitsha ziphela kakusisindawo ngoba ever since vele bakazi beke becitshe ngitsho umlilo owavuka kuhambe eGwanda ngitsho imota zisitsha ziphela bekhangele bekhona. So ngcono vele kuyekele kuhle kufakwe ngaphansi kwe civil protection unit uthathwe ngamapholisa.
I-Studio 7 ayenelisanga ukuxhumana labahlali balezi zindlu kodwa bekukhona iveza ukuthi bacele esibhedlela sababha indawo zokuphephela kukanti abanye bahlezi kuzihlobo labangane. Umanjinela wedolobho leGwanda umnumzana Ndaba Thwala uthe basaphenya ukuthi kuyini okudalela umlilo.
Cause yomlilo angatholi anything. If you need much and you contact uTown Clerk release information.
Kusenjalo kubikwa kule moto enkulu ethe yaphela layo ithwele isamende duzane lembalabala kusiya kusa lamhlanje. Umasipala wedolobho leGwanda uhlezi esolwa nguZulu ngokwehluleka ukucitha umlilo njengomnyaka 2012 abantu abalithumi lambili batha baba ngumlothe West Nicholson engozini yokungqika gilana kwezimota. Kuthi ngo-2015 isitolo sakwa-Power Cells lazo satsha saphela du abachithi bomlilo besehluleka ukwenza umsebenzi wabo. NginguVusisizwe Mkhwananzi owendaba ze-Studio 7 eMajawundeni eGwanda.